nanzela ukuthi siyathola umbiko ovela ku-World Health Organization othi nxa sikhangele ngapha kumhlubulo we-SADC khanye ngathi iZimbabwe ngeyinye bhosi ingaba unamba ilezwe lesithathu elile elilama-cases abantu ababulwe umkhuhlane we-cholera abaningi. Lokho kuyasitshengisa ukuthi kukhona esingakubambi kuhle ngoba singananzela kakhulu i-cholera indlela etshengisa ukuthi kuyake kulokungahlanzeki kwabantu kuleso sigaba esingathathe esinalayitini kodwa njalo kupheleli khonapho kuyangenisa uhlupho lwamanzi ukuthi amazwe amaningi ala manzi angahlanzekanga ayavuma ukuthi abantu begcine behlaselwa yilowo mkhuhlane. Njalo futhi sinanzela ukuthi amazwe lawa kumbe amadorobho abe la ukuthi ngaye lama-sewer pipes la manzi ma kungathebana kwenza lo mkhuhlane memetheke. So amafithani sizama ukuthi njengezimbabwe ukuthi kula lapho esingalwandi khona indaba yethu. So fanele sinanzele ukuthi ezempilakahle siyaziqakathekisa abantu bafundiswe futhi ukuthi xa ukuthi nxa besenza ukuthi basiphathe njani bangena ezambuzini bageze izandla konke lokhu yimfundiso yabona eshodayo ebantwini yikho sibona ungathi lo mkhuhlane eZimbabwe khanye uyacanza okwedlula phosa amanye amazwe amaningi.
Kulo mnyaka umkhuhlane lo uqalile ukuhlasela eZimbabwe libona sengathi amanyathelo athethwa lilizwe singabona emisa umkhuhlane lo na ngalesi sikhathi ususabalele wagcwala phose izabelo zonke zelizwe.
Sinanzela ukuthi okwalo umnyaka sokulesikhathi kulesiside lomkhuhlane eZimbabwe belisana lawo. Kodwa sekunanzela kakhulu ukuthi sibona ngathi asifike esibangeni esiso sile singasincedisa. Kungani ngabona into esibona iluhlupho kuluhlupho kuyibuya abantu balobuya ngobukhulu eZimbabwe. Umuntu ongumnyanga ugcina esidla loba kuyini ongavalanga kudle ehlele into ezingahlanzekanga uthi umuntu omnyaka esidobhe ezinye izinto ezingcolileyo khonakhwana kunekuluhlupho. Okwesibili luhlupho lwamanzi singananzelela indawo ezinjengeZimbabwe emadorobheni lalapha kobulawayo amanzi asihlupha kakhulu kobulawayo la. Wananzelela kathesi kuyaphela 120 hours ngela manzi for the 5 days amanzi engekho. Okwesithathu engxenye labantu besimfundiswa isiko ithi khoco kibo abantu abakafika abakazwisisi ukuqatheka kokuthi umuntu angene ezambuzini ageze izandla zakhe.
Kuyiwa phambili kuyini okumele kwenziwe?
Fanele siqhubeke limfundiso ekhanya singathi lethwa kathesi ibe khona la nxa umkhuhlane usuyehlile uhulumente weZimbabwe singami ukufundisana ngoba isikhathi ma ungayehla siyarelax ngabe singasasifundisani. Ngibona ngathi ngokusibangela lolu hlupho lalo umkhuhlane wekholera ukuthi bumemetheke usiya phambili.